Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 inhlangula 2022 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has clearly stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uhulumende weZimbabwe useveze ukuba eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kufike umnyaka ka-2025.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili, ubaba uCharles Buthekwa obe ngu National Deputy Chairperson webandla lethu le-MDC.
Owake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe, u-retired Major Charles Nsekwa akasekho. Ikansile yakobulawa yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela namhla kuze kuyefika umgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe useveze ukubana eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025 ekupheleni kwehlelo olwe National Development Strategy 1. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe uZulu ukhululekile ukusebenzisa idola leMelika ndawonye leZimbabwe. Uthe loba nje umnotho welizwe ubhekane lobunzima, uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba izisebenzi zakhe zithole konke eziwufunayo ukubalisa iholo ngedola leMelika.
Changing the multi-currency system in law. Government has clearly stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uncube uqhubeke esithi imali yakuleli kumele uZulu ayiqhakathekise loba nje kusobala ukuba abantu abaningi abayifuni imali. Ingcitshi kwezomnotho zithi eZimbabwe libhekane lobunzima ngoba ngendlela isimo somnotho esimi ngayo idola leMelika yilo sokumele lisetshenziswe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Akula okune ozatshintsha lapha, abantu bazaqhubeka besebunzimeni ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi izisebenzi eziningi zithola ama-salaries ngama-Zimbabwean dollars. Nxa u-Minister of Finance esesithi yena ama-US dollars asesebenza njalo, so kusitsho ukuthi ama-business amaningi azaqhubeka uplayisa into zawo ngama-US dollars. So kuthiya abantu abaningi ebunzimeni.
Enye ingcitshi unkosikazi Rejoice Mjimba uthi indlela ezivakwe nguNcube azoze ziguqule lutho ngoba abantu bevele sebesebenzisa idola leMelika.
Ubunzima buyaqhubeka bukhona noma uhulumeni esethe wavuma i-multi-currency system kubahlali baleli lizwe, ngoba loba uthenga ngentengo yakuleli RTGS izinto zifakwe ngesilinganiso zemali yase-America i-USD eyiyo elesisindo ukudlula imali yakuleli lizwe. Akula mehluko okhona nge-dollarization ngoba intengo yokudla lempahla lakho konke okusetshenziswa nguZulu wakuleli lizwe kubuya nge-rate ye-USD eyiyo elesisindo. So kuyafana nje ukuthi abantu basazoba lezi ndleko eziningi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi umnumzana Mlungisi Dube.
endabeni yemali okhanyiseni kwemali kuzabe le mali eAmerica ezayenza ukubana kungathi kuqhubeka kusiba ngcono kodwa sibe sesinanzelela ngokufanayo ukubana laba bangaholiyo ama United States dollars impilo yabo izabe lama challenges njengoba vele sikunanzelela ukukhwela kwezintengo okusidanisayo kakhulu ukubana uminister labanye bakha basakhulumanga ukuthi bazayehlisa njani inflation
embikeni wakhe uNcube uzame ukupha amacebo angaphathisa kunhlupho ezibhekane lezulu kodwa evuma ukuba uZulu kasathembi uhulumende uqhubeke sithi ilizwe lemali yakwelemelika engenayo kuleli kodwa esithi ukuze umnotho uthuthuke kumele usetshenziswe imali yakuleli ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Charles Mtsekwa akasekho. Umtsekwa obhubhe namhlanje ekuseni eHarare ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanta 273. Njalo waba ngumphathi ntambo kahulumende womanyano we-Government of National Unity phakathi womnyaka 2009 kusiya ku-2013 engowebandla le-MDCT elalikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai. Okwamanje obese ngumsekeli kamgcini sihlalo ku-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monjora. Umuyi umtsekwa wakhethwa ukuzikhundla ezimbalwa ngowake wakhokhela i-MDC isamanyene umnumzana Tsvangirai. Oba njalo lilunga ledale lephalamende okwesikhathi eside imela iMutare North kususela ngomnyaka 2000 kusiya ku-2008. Senelise ukuxhumana lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT ikhokhelwa ngumnumzana Monzora ngale imfa.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu sehlelwe liyezi elimnyama sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili. Oqala ngubaba owabeka phansi intambo kubutho engumeja ubaba uCharles Mtsekwa osichileyo obengu National Deputy Chairperson webandla lethu leMDC. Ubaba Mtsekwa ngumuntu olwise kakhulu ukuthi kugcwaliseke izifiso zabantwana beZimbabwe abazilwe besilwa bekhipha umbuso wabelungu. Kusukela ngezikhathi zayizolo khona ngale sithola nje uZibuse ungomunye wabantu abaqalisa inhlansi yokuphikisana lohulumende kaRobert Mugabe ngokumbona ukuthi kenzi kuhle kabusi abantu ngemfanelo. Uke wakhokhela ibandla leZoom, wayengumkhokheli webandla kuZoom, ibandla lenza kuhle kakhulu ngokhetho luka-1990. Kuthe sokubunjwa-ke i-MDC ngo-1999 ngomunye njalo wabantu ababumba ibandla esiyangena eParliament ngo-2000 kade ngesikhathi sohulumende obanjani okubambana ube nguminister we-Home Affairs okutshengisela ukuthi ngumuntu obethembakele kakhulu, ngumuntu obelwela ilungelo labantu. Ngakho silokudana siyakhala kakhulu. Kanti njalo kobulawayo kudlule njalo umama uMildred Mangena Dube obe ngusenator emele uBulawayo wakwaba ngukansela kweVictoria Falls ibandla lisanda ukubunjwa ube sengusenator ongumunye layo osishiye namhlanje. Ngakho-ke kubandla le-MDC isikala sibili namhlanje sibe sikhulu kakhulu ela namhlanje kalisisela ngakuhle, kodwa sithi hayi dudu kuzimuli zakomtsekwa, dudu kumuli zakomangena Dube. Siyobonana kwelizayo sekungathi bangalala ngoxolo abakhokheli bethu amaqhawe lamaqhawekazi ethu.
Lo ke bekungumnumzana Witness Dube webandla ele-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ikhuluma lapho ngemfa kamnumzana Mtsekwa kanye lika-senator Mildred Dube. Ikansile yakobulawayo yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhlanje kuze kuyefika umgqibelo. Ukansile uthi uzaza aqale ukubutha izibi ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu uthi kubangelwe luhlelo olusungulwe enzikini yedolobho. Isikhulumisa likansile unkosikazi Nesisasiba Mpofu uchasisa okuningi ngalokhu.
Idolobho lakobulawayo liyazisa izakhamizi ezihlala kuma-low density areas ukuthi kule iviki siqala ngomvulo 27 June kuze kuyefika i-Saturday 2 July siyabe singabuthi izibi from ama-low density areas. Imota ezibutha amabhimu zizabe zisebenza ku-CBD, ku-Central Business District, lapho isabe si-intensifya khona in-cleaning esingathi slab blitz khona. Idolobho lakobulawayo nxa likhangela ukubutha kwezibi siyananzelela ukuthi imota esilazo kathesi zilutshwana. Nxa sikhangela ezifunakalayo nxa idolobho lisebenza kuhle sifisa ukuthi ngabe silezi mota ezifika 25 refuse compactors, but okwakathesi sile 10 and out of those 10 eziningi ziyafa sigcine sibe lezilutshwana kumbe ezifika 7 or 8. Lokhu kutho ukuthi amanye ama-task esiwenzayo daily njenge-CBD sigcina singenelisi njalo ukuthi sibambe i-CBD le-low density areas on a daily basis kuba nzima. So kule iviki sile blitz sesithethe izimota ezibutha ku-low density areas ezekhansili ukuthi zibuye zike zi-intensify ukuklina idolobho ku-CBD. Esikunanzelelayo futhi i-littering le dumping intensive edolobheni ngenxa yabantu nje abasebele culture yokulahla izibi mahleyana. Sizasebenza sikhangela ukuklina ama-sanitary lanes lapho kusungulezibi khona. Siyenze i-mopping exercise le kule iviki. Bese kusithi ngomvulo next week mhla ka 4 July sesibuyela njalo sikholekta kuma-low density areas. Uma sikhangela ukubutha kwezibi kobulawayo kuma-high density areas silezi mota eze-community ezaqhatshwayo kumbe ezi-contractiweyo ngukhansili ama-community truckers asincedisayo ukubutha izibi from door to door bese sihambisa lapho esingathi i-central point ikhansili ibisibutha isihambisa ku-landfill site. Lokhu kuyasiphathisa ukuthi iindawo zethu ema-high density areas lapho esihlala khona kuhlale kuhlanzekile. So siyacela ngalesi sikhathi laba abahlala ku-low density area sigcine izibi zethu kuze kufike iviki ebuyayo lapho siza resume khona ama-exercise yokuthwala izibi. Okuqakathekileyo in the long term yikuthi kufanele sizuze izimota eziningi ukuthi siyenelise ukucover i-CBD kuhle kumbe efficiently. Siyacela bakithi izibi sifake ebhimini singalahli yonke indawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisampofu isikhulumele isekhansili yakobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lokuya emacansini lokuzivikela kulokho eye-Planned Parenthood yaseMelika isihambise emthethwandaba iziphathamandla zesabelo se-Utah kwelemelika kulandela kumiswa kokuba omama abazithweleyo bekhuphe isisu. Isabelo lesi ngesinye sezabelo ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezilakho ukuthathela phezulu isinqumo sedale le-Supreme Court osokwesula isiqa somthetho we-Roe versus Wade obesivumela abantu elizweni lonke kuba belelungelo lokukhupha isisu. Idale le-Supreme Court lenze isinqumo lesingolwesihlanu. Abesindaba abe-Reuters babika ukubana inhlanganiso lo ithi akukho emthethweni ukuba isabelo se-Utah sivimbi ngesiphangiphangi abafuna ukukhipha izisu betshengisela emigwaqweni. Abantu bemelika besola ukwethule lidale leli. Bakhona njalo abathakazelela okwenziwe yi-Supreme Court. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kulakho ukudala ukuxokozela emhlabeni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu,
akesizwe ingxoxo enziwe umnomzana Machoba Nancube igqwetha elilwela lelungelo loluntu elo Gibbs Dube weStudio 7.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sisikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulomthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezo ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Izo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Machoba Nancube ligqwetha elilwela ilungelo loluntu limuzwe lapho exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isaziso sikahulumende sokuthi imali ezijiyeneyo zizaqhubekela phambili zisetshenziswa eZimbabwe ukugoqela idola leMelika. Ngokwanda kodubo lokusebenzisa izidakamizwa lokuthengiswa kwazo ngokungekho emthethweni, uZulu weZimbabwe kutazwa ukwabelana amacebo ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo elizweni seziphatheka ngobuningi empini yokulwisana lalolu dubo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi ezibona ngenhlala kahle kaZulu zithi udubo lokusetshenziswa kwezidakamezi solubhakile eZimbabwe. Abasakhulayo yibo abahlaselwa kakhulu yilolu dubo, begcine sebesebenzisa lezi zidakamezi ngoba bezithola bengelamisebenzi besindwa yimpilo. Unkosikazi Nomuhle Maplanka wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi ngokubona lobu bunzima obubhekane labasakhulayo baphuma lo mcabango ukuxoxa imihlangano yokucebisana labo kabili ngenyanga zikhathi zonke.
We have realized a rise of the population in our support groups, especially in Harare.
Ukungezelela kwabantu abangena kuma support group lawa ikakhulu eHarare. Okwamanje sesilama support group anje edlula ayisithupha eHarare.
Uthi ama support group lawa atholakala ezabelweni ezinhlanu zeZimbabwe lapho abahamba besabelana ulwazi lozulu ngezidakamezi lemfundiso esifika ke lakuzisebenzi kwezempila kahle.
We have been doing a lot of trainings around the country. We have trained the nurses, we have trained the people from the correctional services.
Sesisungule imisebenzi yokufundisa abongikazi labantu abaku correctional service ukuze bezwisise ngendlela abangaphatha ngazo abantu abanye.
Uthi njengenhlanganiso bayajabula ukuba amacebo abo amungelwa nguhulumende aphuma eyiwo awangena kugwalo loluhlu lweZimbabwe National Drug Master Plan eyamukelwa nguhulumende enyakenye. Umnumzana Washington Kadishawe wenhlanganiso Helping Hand Trust uthi baphathisana labantu abaphakathi kwalolu dubo njengenhlanganiso.
In our organizations we have got psychologists that we have who are dedicated to talking to these young
people. Psychologists esilawo amele ukuphathisa abalenkinga yama drugs. Abanye sibathumela ku rehabilitation siphinde sibazise ukuze bebe lokwenza empilweni yabo.
Uma Bhalani Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi ukuvula lokwengezelela kwemisebenzi ngenye yendlela engehlisa lolu dubo ikakhulu kwabasakhulayo ngoba imisebenzi lasemsebenzini kungavunyelwa ukusetshenziswa kwezidakamezi
kule mthetho ethize enqabela ukuthi umuntu akwanise ukungena emsebenzini kumbe asebenzise imitshina edakiwe. Kukhona ama procedures athize anqabela ukuthi abantu bangaze bakwanisa ke ukusebenzisa ke okudakayo. Kulama penalties athize njalo.
Uqhubeka ethi lasemisebenzini bangatholakala abaphazamisa imithetho enje kodwa akuvamanga kulokho abakubonayo.
Loba nje kuyatholakala ukuthi abantu balahlekelwa imisebenzi ngokuthola bebanjiwe ke ngokudakayo. Kodwa ke ama illicit drugs athize kulutshwana ukuthi asetshenziswe emsebenzini ngemthetho ekhona elandelwayo kumbe eyavunyelwanayo ngema-industry ngama-industry.
Ngokuqonga kwenkinga zezidakamezi eZimbabwe, uhulumende sowabumba ikomiti yabaphathintambo ejonge ukulwisana nalolu dubo. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa watshela idale lephalamende yabatsha kunsukwane esanda kwedlula ukuba iqhuba kakuhle lomsebenzi noma kumele iqinise kulimpi yokulwisana lezidakamezi. Amazwe omhlaba ananza ilanga lokulwisana lezidakamezi lokuthengiswa kwazo ngaphandle komthetho, kanti abomnyango wamazwe womhlaba abe-United Nations e-ofisini ebona ngezidakamezi lamacala bethi ucwaningo olwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwafumana ukuba abantu abayizigidi eziphose zifike kwezingamakhulu amathathu 275 million babesebenzisa izidakamezi, abayizigidi ezingamachumi amathathu lasithupha 36 million babo behlaselwe izifo ezihambelana lokusetshenziswa kwezidakamezi. Lokhu lakho kugcina kudala ukuthi abantu babhekane lenkinga kwezempilakahle, ukubuyiselwa muva kwezomnotho kumazwe athiyeneyo, ukulwisana emideni, ukulimala emsebenzini, ukwanda kwengozi emigwaqweni, ukwanda kobugebengu lobusela lokunye. Indikimba yalonyaka ithi Addressing Drug Challenges in Health and Humanitarian Crisis. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Imizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo phakathi kweZimbabwe leBotswana kwesatshelwa ukubana sokungabuyiselwa emva yikuba mpofu kweleZimbabwe engelamali yokuqhuba ezinye inhlelo ukubana kuvikelwe ubusela. Intethelo yezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
ELeBotswana lihamba phambili kufakeni imizamo yokumisa ukuntshontshwa kwezifuyo phakathi kwelizwe lelile leZimbabwe. Lokhu kuphume ngesikhathi usikomishini wamapholisa wakweleZimbabwe umnumzana Godwin Matanga ethekelele isigaba esemngceleni phakathi kwamazwe omabili. IZimbabwe leBotswana zavumelana ukusungula inhlelo ezithile okugoqela ukufaka inkamba zamapholisa lamasosha endaweni ezithiyeneyo emngceleni kuyindlela yokwenqabela ubusela. ELeBotswana selisungule lolu hlelo kukanti uMatanga othi eleZimbabwe lisasengemuva.
And the agreement is at that time Botswana had established 8 bases and of late you now have 9. So as soon as possible we must be seen.
Isivumelwano yikuthi kufakwe inkamba zamapholisa. ELeBotswana selifakile lathi kumele siyenze njalo kucele leZimbabwe sisalinde izimali kuhulumende.
isikhathi esiningi kusilela kwemali ucelele eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho sekubuyisele emuva inhlelo okumele siphathwe ngamazwe amabili. Umadanga kade ebizwe eHabron isiphathamandla zikahulumende kamongameli uMkhwetsi Masisi ukuthi atsho ukuthi uhlelo lokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo luhamba ngaphi ngakucelele eZimbabwe. Lokhu ngemva kokuba amazwe amabili abumbe ikomiti yokuthi kuliswe kuntshontshwa kwezifuyo emzini esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana. Abalimi emangweni wemango abafana lomzana Mhlupheki Dube bathi eZimbabwe kuzamile lalo litshitshe kulolu daba.
Siyakuyabongeka ukuthi ilizwe leBotswana lithatha amanyathelo amaningi amakhulu kangako abalisa lokuthi kube le mtshina yakulezi nsuku ethiwa ngama-drone yokuhlola umngcele ukuthi kunokwenzakalayo emngceleni. Ngiyathemba lelethu ilizwe laseZimbabwe kukhona lakho abangabe bekuzama mhlawumbe bekhanywa yikuthi iminwe kayilingani phakathi kwamazwe omabili. Siyazi ukuthi elethu ilizwe lingane lesadoza gadalala ngoba umnotho welizwe ungani awumanga kuhle.
Udube uqhubeke sithi abalimi abahlala ngaphansi belinde uhulumende kodwa sebethatha amanyathelo okulwisana lamasela ezifuyo.
Kule mzamo yezakhamizi yokuvikela ukutshontshwa kwezifuyo esiye siyibona esingani imizamo leyi isiba imvama. I think ngikhumbula ngani umbonano umango wobit khona ngapho lapho esathola futhi imbiko yokuthi izakhamizi zibambe amasela zisebenza yena leyo komiti yokuthi abahlali behlangane bebe yikomiti yokunqabela ukutshontshwa kwesifuyo kuthiwa yi-anti-stock theft committee. Yiyo imizamo embona ngani isifaka izithelo.
Enyangeni esanda kwedlula abeZimbabwe labeBotswana babulele omunye okade cacanelwa ukuthi ungomunye wamasela ezinkomo emangweni yeGwanda. Izifuyo zintshontshwa nxa zonke zomncele osekudale ukuthi kube lokumanyana phakathi kwabalimi bamazwe omabili bezama uqeda lolu dubo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usahlangana lomunye wakhe umongameli Masisi phezu kwalolu daba okwabona ukubunjwa ikomiti phakathi kwamazwe omabili yona iyetheswa umlando wokubona ukuthi udubo lokuntshontshwa kwezifuyo lungaqedwa njani. Ngingumqondisi Dube oyindaba Daba ze Studio 7, Misabron, Kwele, Botswana.
Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke kodwa singeke hlukane zihlobo othi sikhanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende waseZimbabwe useveze ukubana eleZimbabwe lizaqhubekela phambili lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Lokhu kubikwe ngumphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube. Wake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe, uretired Major General Giles Mutsekwa akasekho. Ikansili yakoBulawayo yazise ubana kayisozenelise ukubutha izibi
emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhla kuze kuyefika umgqibelo. Silogqiba ke lapha uhlelo lotholo lwamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.